Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola Mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 9 ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ukudle phana kuyaqhubeka kubandla lezanu PF lanxa umongameli Mgabe ehlala ekhuza. Kambe usakhona na omlalelayo kuleli bandla.
Lokho umuntu usafuna ukuba alethe ejonsana nendaba zemfusazwe vile sokumkhulela nje yikho nje izini abantu bakhe bakuzwane nawe lengasamlaleli.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi nanku layo ethunyelwa ngabahlala phandle kwelizwe ngabo MoneyGram lezinye inhlanganiso ingasatholakali.
Abantu abaholela ukuthi namhla kabalamali siyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi abantu abafuna irandi randi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudle phana phakathi kwebandla lesanu PF kuyaqhubeka lanxa nje umongameli Robert Mgabe ehlala ekhuza amacwele alwela isikhundla sakhe ukuthi achiyane lalomkhuba. Ngolwesihlanu uMgabe utshele amalunga ezanu PF Central Committee ukuthi ukulwisana kumele kuphele ibandla linzinze. La ngamazwi ahlala ewethula kodwa kukhanya kungela muntu osamlalela. Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni ukuthi kungani.
Umgabe vele kahlalalelwa ivini umfazi wakhe sibili amkhiphela imali ukuthi ayemlobola. So vele ayisonto nje emangalisayo ukuthi abantu bakhe kuzane kabasamlaleli ngoba usekhulile, usegogile. So kumele vele aziphumulile ahlale phansi. Lokho ukuthi safuna ukuba alokhu edonsana nendaba zombusazwe vele sokumkhulela nje. Yikho nje ivini abantu bakhe bakuzane nawe lengasamlaleli ngoba sekulabanye labo abancane abasebekubonayo bakhethe ukuthi sayenze ukuthi ixhegu elinjengomgazi libe lilokhu elisadukisana lendaba zokumbusazi owezimbabwe.
Nxa bengasamesabi sebemdelela ngalindlela, kungani bengamtsheli pho uMgabe ukuthi isokwanele kumele ehle esihlalweni?
Umgabe wathi engena ekubuseni ibizeleli wafaka ekuthiwa yisistimu eyokubona ukuthi zonke into ukuthi zenzakale kumele vele ziqale ngakuyo, yena nguye ophethe intambo zakonke. So abantu bathe ukuthi nje bengamlaleli akuyenzi ngoba bayesaba, bayesabela impilo yabo ngoba bayakwazi ukuthi uMgabe uyavulala, uMgabe uyachathisa abantu. So kukibo nje ukuthi bagcine impilo yabo ngokupretenda ngani bayamlalela kodwa bekwazi vele ukuthi hayi umuntu lo sekhulile kakusamela ngabe khona ngoba vele umuntu wakhona nje vele kayisabi ukuchitha igazi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu. Ubusilela kwemali elizweni sokufike kuzinga elibi nanku lenhlanganiso ezisetshenziswa nguZulu ohlala phandle kwelizwe ukuthumeza imali ekhaya ezifana labomkuru leMoneyGram lazo sezisilela ngemali. Amabhanga amanengi lawo sehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga yaya kumadola angamatshumi amathathu kuphela, i-$30. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu.
Ikhuluma yinje abantu abaholela sidiki ukuthi kube namhla kabalamali. Siyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi. Abantu abafuna irandi randi abalibone. kodwa lithunyelwe South Africa ukuthi imali ithunyelwe iRand ukuthi yahamba komkhulu iRand kalibonakali ukuthi kanti so thina njengebandla sizokudala sikuthi uhulumende yabe lokhu esalela phakathi isali elokhu esithi ifuna ukubusa kodwa ilizwe linye akunanto obuhlungu njengokubusa into elandileyo njalo futhi abantu bezimbabwe kumele baziwe kamakhwakha sisiya kwi-elekthini esethelela ilandelayo ngoba ukuze sihlale singala mali akula mali akunanto ekhona vele nokuthi vele ilizwe libuswa njani libuswa ngunkulunkulu kuphela okokubusa ilizwe vele kakusekho nkona
bona abantu abavotela ibandla lezanu PF uDubo Lunje uMandlovu singathi kalubaphathi yini ukusilela kwemali konke lokho ukusilela kwemsebenzi kaba kubona
ukuthi abantu beZimbabwe mina ngiyadingayisela ukuthi zime yabantu abanjani ngokuthi bobalibona kukhona kodwa sokufika ukhetho ngokuthi babesebephiwe amarayisi wenkomitho besike lapho besike siyavota ngendlela engayisiyo kube kanti mina uhulumente engikwaziyo ngohulumente ukuthi mina kangikuvoteli kangabe ngivotele upresident uyafuna ukuthi uzanakekela izizalwane zonke zezimbabwe abantu bezimbabwe bafuna ukufundiswa kakhulu ngokuthi ukuvota kuqakatheke njani lokuthi uyayidalisa ivoti yakho yawuvoti kumele uvote uvotele into oyaziyo ukuthi uzahlala kuhle uzakudla kuhle uzaba nemali elizweni kuzaba nemito ezibhedlela kuzaba nemfundo esezingeni eliphezulu.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Abakhuluma ulimi lwesiNdebele bathukuthele kakhulu ngezipeleza lolulimi ezilotshwe kubi kugwalo lokuhambisa ipasipoti yeZimbabwe. Nanku umzekeliso. Ibala elithi isidindo libhalwe kanje. I-S-I-D-H-I-N-D-O. Isipele esiqondileyo silotshwa kanje. I-S-I-D-I-N-D-O, u-H kakho. I-Studio 7 isike yaluphatha kabanzi loludaba eminyakeni emithathu emine edluleyo kodwa akula nguquko esibe khona. Kunengokulutshwe kubi okumele kulungisiswe ngokuphangisa, kutsho incwethi kulimi lwesiNdebele umnumzana George Mkhwanazi.
Indlela isiNdebele esibhalwe ngayo kupasipoti yaseZimbabwe ibonisa ukudelela okukhulu kakhulu okwenziwa nguhulumende waseZimbabwe. Kambe kwenziwa kwini ukuthi iminyaka yonke le 37 years kuqhutshekwe kubhala ulimi olungaqondanga? Abantu bekubeka egcekeni ukuthi akulungiswe kodwa kudonse sonke lesi sikhathi kungalungiswanga. Yikho ke thina njengabantu abakhuluma lolu limi esizigqaja ngalo kangaka ngoba ulimi olumnandi usiphatha kabi ukuthi kuqhubeke. Kungangcono bavele basisuse singabi khona isiNdebele lapho kunokuthi basibhale ngendlela enjengale siyibona lapho. Ukuthi kuze kube manje sithole ukuthi akekho umuntu okubona kuyinto ebalulekileyo ukuthi kulungiswe, sibona sengathi ukukhombisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akababona abantu besiNdebele bengabantu okumele balalelwe. Kanje ngoba nje ziziningi izinto eziqondane labantu besiNdebele ezingalungiswanga.
Lolo ludaba esesike saluphatha kabanzi khonapha emsakazweni baba uMkhwanazi kodwa akula tshintsho osolube khona. Ngaze ngakhuluma lamalunga edalela eParliamente ukubana ayifikise eParliamente lindaba kodwa akula ngisho loyedwa owakwenzayo lokho. Umsebenzi wabo ngowani abantu laba? Ayisikho na ukufikisa izifiso zabantu lezikhalazo zabo edalela eParliamente?
Khona lokhu yiko kusibonisa ukuthi ngesikhathi sokhetho abantu okuyibona esibakhethayo sibathuma ukuthi bayosimela iziphamasu nje abantu abangakwaziyo okubalulekileyo kiwo. Phela asifuni ukugambelana amanga la. Ngaphandle kokudla into engena esiswini ayikho enye into eqakatheke kakhulu kulobuzwe bakho, ulimi lwakho ubuntu bakho, isiko lakho. Uma laba bantu bezasuka phakathi kwethu bafike ngale bakhamise badle kuphelele lapho, kodwa bengabe besakhumbula ukuthi bangobani, yiziphi izinto kumele baziphakamise, bazenze kube izinto ezaziwa nguhulumende zilungiswe ngokushesha, kusuke kusimangaza ukuthi bangabantu abanjani.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi kulimi lwesiNdebele sixoxela ekwele South Africa. Uhulumende uthi sezaqalisa ukulungisisa umgwaqo oxhumanisa eZimbabwe leSouth Africa ngomngcele weBeitbridge Bridge osuka koBulawayo usiya khona le eBeitbridge Bridge. Ikhona eminye imigwaqo esilungisiwe efana losuka edolobheni lePlumtree usiya koBulawayo. Kodwa inkinga yikuthi umgwaqo lo lokhe ucake kakhulu okwenza kube lula ukuthi izimoto zichayane nxa ziphambana. Sixhume umphathintambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo sambuza ukuthi kungani bengawuqhelisanga umgwaqo lo.
Umgwaqo lo vele Plumtree uyemthare kawula traffic efanana ne road ye vele Beitbridge siye Victoria Falls nomi Beitbridge siye Harare. Yikho nje ngoba sithina singelazo izimali zokuthi sibenze indawo yenzi jewelization. Cela nje ama companies laba abafuna ukuthi bancedisane lathi. So ukuba zuza kwethu ngasibazuza siyabanika ama roads ukuthi bayenze. So kwakathesi se company ezayenzi Beitbridge idlula emasingo e Harare siye Chirundu. So the next road that we are doing ngigqokolo ovela eBeitbridge Westlands and Gwanda Bulawayo siye Victoria Falls kona sizaphenduka futhi sikangile lo choyo weplumtree to Mtare usicho njalo ukuvelela ngapha eHarare usiya ko eMtare sesivele sesiqalisile sesiyenza jewelization from Harare to Goromonzi turn off sisiya ngapha eMtare sizisuka lapha eHarare sikonde kwekwe leKaduma sesiqalisile through Norton sisiya ngapha phansi sikonde kweru lase Bulawayo to Mtare to Plumtree rather kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali kuphela but sifuna ukuthi senze jewelization
ingabe la uqhelisa umgwaqo wePlumtree lo laphana uze ulungiswe ngoba iPlumtree lidolobho elingcelelane leBotswana okuthi kubana kulezimota ezinengi ezingena elizweni kumbe eziphumayo ngabe lenza umhlawumbe uhlangothi lunye ngalunye lomgwaqo lwaba lama lane mhlawumbe amabili
ngiyavuma mfowethu ngiyavuma ngiyakuzwa but athi yabona ngase siyenza imisebenzi le siyenza ama statistics so siyakwazi ukuthi lapha kule traffic yenje ngapha kule traffic yenje siyakwazi konke konoko but into esihluphayo imali okay iBotswana ngiyayibona but Beitbridge is the busiest port in the whole of Africa and it's what you can say Southern Africa but actually the whole of Africa is the border post. iPlumtree Bulawayo Harare usiya ngapha eMtare yes ngiyakwazi ikho ngikuchekwa nami ukuthi kona we have not ignored ukuthi CNG jewelization sesiyenza sisukela ngapha eHarare sesidlula iNorton but silayo iplan yokuthi sifike eKaduma sidlule siye kwekwe sidlule siye kweru sidlule siye koBulawayo sisiye ePlumtree ngapha sisiya kuEastern area sesidlule eGoromonzi turn off sifuna ukuthi sifike eMarondera sihambe siye ngapha eMacheke sisiya eMtare so kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali sidinga izimali ukuthi senze konoko.
Umnumzana Joram Gumbo ngomphathi ntambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo.
Siyalamukela zulu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa ngamacimbi. Kambe amacimbi aqhakatheke kanganani empilweni yabantu njalo agcinwa njani ukwenzela ukuthi angaboli phela abantu bangakawadli. Silethehla ngokuthi ke sithole unkosazana Stars Thebe Mate yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kunjani Ntombi njalo?
Ngiyaphila Duke njani?
Siphile kakhulu Sibili, kunjani enkaya kodwa?
Enkaya uright.
Awuboni ke, ake sikhulume ngamagcibi bakithi lamhlanje. Isinanakazana senkosi esimnandi ongazange ukubone. So ke nxa sikhuluma ke ngamagcibi, kuvele nxa egolo khona mpana, kule mcimbi icimbi yangikhona yini okumele yenziwe ukuze ethi angapheli?
Ye, anjengento yonke ephelile emkhuba yayo ukuze phela imvelo ihlale ikhona. Kanti ke emacimbini sasinanzelela ukuthi nxa icimbi le masevele sekusiyangena phansi alivelaphanjaniswa ngoba liyabe lisenzela ukuhlola amanye ukuthi abuye kuyikuthambanisa ukulithatha selingena phansi ngoba liyabe lesilona liqedisa umkhuba walo wokuba khona. Ngalokho-ke kwakuceziswe nje abantu ukuthi bazigole lona lasahambahambayo lasezihlahleni kodwa malibona ukuthi selizithola indawo yalo selifungena selizile ukuliphikisa siyekela lizihambise sikwenzela ukuthi imvelo ungayiphambanisi njengalokho sasizwe nje kuthiwa ungabe uhamba kunyovane uze kuthiwa lokhu ungabe kuhlafuni nokuma emasimini imvelo lamasiko kwakuqhathekile vele kungalandelwa ngakula lutho oluphelayo oluyimvelo.
Ye, siyabona njalo ukuthi emagcimbi nxa segoliwe kwambana ayafuswa kumbe abanye bapheka bayofaka isawudo kunukana phela yikho kugcina ukudla kwangikhona akusichasisele nje ngamafitshane ukuthi kuvele kwenziwa njani.
Amagcimbi afuswa ngendlela ezihlukeneyo ayagolwa abesekhanywa angaqeda ukukhanywa amagcimbi abesefaka ethuthwini afuswafuswe nje ethuthwini laphana afuswafuswe ethuthwini yindlela yokuzama ukuwawomisa engabolanga ukuthi engabolanga lanxa usuwapheka esengumfuswa angazaba yinto engadlekiyo ayafuswafuswa ethuthwini emalahleni khona azoba sumlilo wakho selilokhu likhuphe uthuthu lisiyafaka phakathi khuphe uthuthu lisiyawafaka phakathi liwagigaca bese liwakhupha liwachaya. Kanti-ke indlela eyiyo kahle Sibili emnandi eyayisenziwa ngokhokho bethu bengadahanga kuthi babe lamagcimbi amaningi. Okhokho bethu babethatha amagcimbi bawakhame nxa sebewakhamile abesephekwa qhwathi athwathe azafakwe lesayiwudi itswayi athi ephohlwe kulitswayanyana asale emnandi avuthe ngemva kwalokho abesechaywe elangeni awome kuhle. Nxa ndlala kuyisikhathi lesanothiwa ngokule mthethezwanyana akomi kuhle ayathathwa afake phezu kwamazenge sokubaswa ngaphansi umlilo ukwenzela ukuthi emazengeni lawana akhathele igoza lomlilo abesesoma kuhle lelo cimbi bakithi ngazi ngaginya mathe
noma
lisalela imnandi okokuthi
uyaziqumulima Sibili.
Uyaziqumulima Sibili ngithwaba kwethu lelo cimbi yilelanela ukuthi noma ubonde ithwala laphana suphonge ulungilungisa i-anyanisi yakho letamatisi laphana lona ulifake phakathi kwamanzi kuphele likhudumeza pha ususithuthuthuthi susithi phohle phezu kwesumu yakho laphana suphonge ukhanzi khanzinga ususidla Dube akumeleli ukuthi fake amacimbi ngisaye emfuleni ngiyabuya lelo licimbi lokuthi ubaba sumlungiselela phela ukudla kwakhe kwantambama esasisithi izolo ngumdlanqunu badle phelephele silo sukufakela fana phezu kombheda ezidlela icimbi elingelala lihlabathi ngoba alilathuthu lisanganifuswe ngothuthu lichwathile laseda ihlabathi lawomiswa namhlanje seliphonge ukukhudukhudunyezwa sezidlela laphana ubaba eginyamathe kube ngoluthulu
futhi uyazibe siyakhuluma kuze kube ninini kodwa isikhathi sesiphelile Sibili valisa uzulu utsho lokuthi icimbi vele liqakatheke kanganani esintwini ngamaphitshane kakhulu.
Icimbi liqakathekile hathi esintwini kuphela kodwa empilweni yomuntu labacubunguli bezempilakahle sebekunanzelele batshela abantu lo mhlaba lozulu ukuthi icimbi yisibungwanyana esimnandi njalo esakha umzimba. Icimbi liqakatheke kakhulu bathi lilibambe ngokuqakatheka lapho elilibamba khona.
Siyabonga kakhulu-ke Nkosazana Stars Thebe Mathe kuna ngapho-ke enkayi ungathinela kusasa mama.
Siyabonga
lo-ke kade kungunkosazana Stars Thebe Mathe ukhona ngale-ke kwelenkayi asihlanganeni ngeviki ezayo singabajabulileyo ulivalise emoyeni uThembo Sithemba uKip Stube silale.
Siyabonga Tshangala kodube ngokusipha uhlelo lwamasiko lokuphila okuhle kwabantu nsuku zonke. Ke ngilifake ezandleni zika Mike Wobe we Studio 7 esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hobe. Namhlanje ngilomunye wabameli abenhlanganiso eNational People's Party, uMnumzana Khulani Ndlovu. Sixoxa ngohlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi bangene ngobunengi kumsebenzi wezombusazwe kwele Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Lami ngiyajabula ukuba kulolu hlelo lwabantu.
Awungitshele umbono wakho ngohlelo lolu.
Nxa sikhangele okathesi akukacaci kuhle ukuthi abantu abatsha bame ngaphi. Yebo, singabantu abatsha siyazama ngendlela zonke ukuthi lathi sibe lesay ku-politics zethu zalamhlanje. But abadala abakabi nethemba kithi. Masikhangela even in all parties akhona abantu abatsha abasancindezelwa kakhulu, ama-voices abo akakanakekelwa kakhulu ukuthi sesingathi ngo-2018 kungaba lutshintshe ebantwini abatsha.
Kuyini okwenza ukuthi utsho lokho? Ngoba sekule nhlanganiso esifana labo sesijikile Thajamuka eziphakamise imibono yabatsha mayelana ngendaba zombusazwe njalo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
Abantu abathe kakhulu, they don't care ukuthi ukuvota kuqhakathekile, ukuthi kuba ngupolitics kunjani. They believe ukuthi ipolitics yabantu abadala. So ukuthi sibatshintshe babone ukuthi no, ipolitics ngeyabo abantu abathe. Abantu abadala, they are there to guide them. But khona lokhu kuzothatha isikhathi nyana. Yebo, at this time kuba nemfundiso bakhona ebonisa abantu abathi ukuqhakatheka kokuvota, ukuqhakatheka ukuphatheka kwepolitics, but awuzafika ezingeni lokuthi everyone understands. So kithi kusesenzima sivini, but when you look at South Africa, abantu abanjengabomalema labombalula bayenze kwaba lula ukuthi abantu abathi be-South Africa babone kuyinto e-right ukuthi baphatheke to politics, because bayabona ukuthi bona banenge and they can have a say. And lokhu ukuthi abantu abadala bekhontrole iy'ndlu zabo politically, bona bebaningi bekwanisa ukuthi bezivotele, bahle bahlakanipha ngokubona kusesemasinya. Thina ngapha ekhaya kusesenzima sikile, ngoba uma ungathi uyavusa ikhanda uhlonyathele masinya ukuthi ungavusa ikhanda, namfana ungavusa ikhanda uzabona izinto kamele angizibona.
Manje kuyini okumele kwenzeke ukuze abadala baqale ukuhlonipha abatsha kwezombusazwe?
Ngingakhangela ezinye ishu kamawarire ubutsha wadlula kikho, i-education adlula kiyo, lokubaluleka kakhulu aye ngaphandle aphinde iphendule. System leyenziwa ngurhulumente iyenza kube nzima ukuthi amabisi aphakame, ngoba umuntu owaphakamayo wahle wagqosa ikhanda njengomawarire. Khathesi sithule, yes, he has come back, but into esayenzakala kiyo akunamunye umuntu ongafuni ukuthi avuse ikhanda kwenzakale kuye.
Sisaphatha udaba mayelana lama-opposition party. Umkhokheli wenu unkosikazi Joyce Mjuru anganqoba ukhangelela ukwenzani ukuze aphakamisa ontanga kwezombusazwe?
UMjuru ngokubona kwami sitshwayi ngendlela zonke sivile ukuthi asame ukuletha ama-youth enteni ze-politics. Singakhangela ezini kuphethe lolwazi lukhona oluselusephathini. It was a must ukuthi wonke ama-committees atekhetha kube lama-youth phakathi. It was a must ukuthi ma uthe engumuntu omdala udefithi kumele abe ngumingoti. So ngokubona kwami ngibona ngathi ma engakhethwa kuzabo lo tshintsho olukhulu kakhulu, even i-people abangaphandle abangela ndaba le-politics, but mase bebona abantu bethungamela abangama-youth bazabalawo bazafisa ukuthi no, let me be part of this, ngoba sebebonile abanye babo abazintanga zabo esenza khona lokhu. I think uzaguqula kakhulu ma engathungamela leli lizwe.
Hayi Ndlovu, ungathi isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Ulasi isiluleko naso kunikeza abatsha abakhangelele ukungena kukhetho?
Mina into engabatshela ukuthi asizamenini madoda, amandla asema-youthini. Power is in us. Singazama ngendlela zonke singama-youth ilizwe leli sizalithinta. Akukhathalekile ukuthi uliphi ibandla, ukuliphi uhlangothi lezepolitics. Into eqakathekileyo ukuthi sibambane singama-youth, sincedisane, siphushe kakhulu, ngoba uma siphushe kakhulu sizabona ukuthi impumela izabandla. But singahlala sigoqa izandla sithi ubani lo bani uzakwenza, akula nto ezatshintsha. Ipower ikithi ma-youth, asisebenzeni nzima sidonseni ndawonye, ilizwe leli ngelethu.
Ngiyabonga kakhulu Ndlovu. Bekukuhle ukuba lawe uhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, lami ngijabulile ukuba uhlelo lolu labatsha.
Lolu bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Khulani Ndlovu, ongumunye wabameli abenhlanganiso ye-National People's Party.
Siyabonga jahalakithi ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje mthandazo.
Sesike sayiphatha indaba yePasika mfundisi, kodwa lamhlanje asikwazi ukuyibalekela ngoba sezisondele insuku zakhona. Iqakatheke kanganani kumakholwa iPasika?
Isikhathi lesi sePasika isikhathi engathi esiqakatheke kakhulu ukholo lwesiKristu, ngenxa yokuthi vele lona ukholo lwesiKristu lugcile ngaphezu kwayo iPasika. Ingabe iPasika ingekho, ngingathi mina ngabe lesiKristu asikho. Siyakhangela ukuthi iPasika leyi uNkulunkulu waqala waletha umfanekiso wayo, ewuletha ngesikhathi abako-Israyeli beseseyizigqili eGibhithe. Siyabona ukuthi uNkulunkulu wathe bakhulula sokwedlule iminyaka eyi-400 years. Ngobusuku lobo abakhulula khona ngabo, wase batshela ukuba yileyo laleyo muli ekhona ithathe imvu, ibisibulala imvu leyo, ibisiminta igazi lemvu emnyango. UJesu laye waba yimvu kaNkulunkulu eyabuya emhlabeni yaba ngumhlatshelo. Yena uJesu ngokwakhe ngelanga lePasika yikho lapho aphakamisa khona isinkwa, waphakamisa khona inkezo yewayini, wasesithi kumele umzimba wakhe legazi lakhe lizachithakala ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke. Abafundisi bakhe ngaleso sikhathi babengakuzwisisi, kodwa kwathi ngemva sokwenzakele bakhona bezwisisa ukuthi umzimba kaJesu, isinkwa lesana sasimele umzimba kaJesu owadatshulwayo, watshaywa, wadabuka, waphuma igazi. IBhayibheli lona kwaphuma igazi kwaze kwagcina kuphuma amanzi, futhi igazi lakhe lonke lase liphelile. Umzimba wakhe waba wadwetshwa, wadwetshwa kokuthi abalobayo abebhayibhelini bonke bathi wathi nxa umkhangeli wayevele ngasakhangeleki. Siyakhumbula u-Isaiah 53 lwana ngaye ngambala ukuthi bathi isimo sakhe sasesingesomuntu ongakhangelekiyo oyesabisayo. Ngakho ngokwenza konke lokhu uJesu wase wathwala isono somuntu wonke emhlabeni, esaba khona kudala, esaba khona ngesikhathi sakhe, isono esizaba khona phambilini yithi, isono esizaba phambili kuzizukulwane nezizukulwane kuze kufike ukubuya kwakhe uJesu. Akuthwala sonke isono somhlaba phezu kwakhe. Yikho ilizwi likaNkulunkulu esithi kathi, Baba ungitshiyelani na? UNkulunkulu okokuqala esimeni sakhe wafulathela indodana yakhe, wayitshiya ngenxa yokuthi yayisithwele izono zomhlaba wonke. Ngakho siyabona ukuthi uJesu ngokuthola kwakhe izono wasivulela-ke indlela yensindiso. Kuqakatheke kanjani kithi thina? Ngenxa yokuthi kudala kuTestamente elidala amaJuda yiwo wodwa ayephamisa ukufinyelela kuNkulunkulu. Thina sonke sasingabantu bezizwe, sasingakwanisi ukuthi sifinyelela uNkulunkulu, kodwa singananzelela yiwo umbhalo uPawulu awuchasisa kwabaseRoma kusiya zonke incwadi zikaPawulu. Kuyabe kuchasisa ukuthi uJesu wavula-ke iveyili ethempelini kwenzela ukuthi ungabe kungubani obiza igama lakhe akwanise ukusindiswa njalo akwanise ukufinyelela uThixo. Ungaseli ukuthi ungumJuda kumbe ungumuntu wesizwe, ungumama kumbe ungubaba. UJesu wavula ithempeli, wavula-ke iveyili yethempeli ukuze wonke umuntu akwanise ukufinyelela kuNkulunkulu ngegazi lakhe. So ukuqakatheka kwePasika lo ukuthi sinanzelela ukufa kukaJesu. Ukuzalwa kukaJesu kwakuqakathekile, kodwa ukufa kwakhe waphutshisa-ke inhloso kaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyabonga kakhulu ngale iPasika, sifuna ukuthandaza siziletha sizisondeza kuNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abalaleleyo, abantwana beZimbabwe labana abalaleleyo. Uba uNkulunkulu ngalesi sikhathi sePasika sikhumbula ukuchithwa kwegazi likaJesu, ukuba igazi lakhe njengoba ixubulekana lakhala lesithi igazi lakhe alibe phezu kwethu, ngabe lingaba phezu kwethu laphezu kwabantwa bethu ngalesi sikhathi, lisikhulule esonweni, lisigezisa ebubini bethu, lilethe ukuxolelwa lokuhlanganiselwa loNkulunkulu. Baba, siyathandaza labo abakhatshana nayo uNkulunkulu ukuze abadonisela kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu. Inkosi likusize, ibe lePasika.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngalo mbhalo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.